Abantu bakithi sesiphakathi kobunzima njengedolobho likaBulawayo. Ngingakhumbula ukuthi ngo-2020 ke sike sacela ukuthi iBulawayo ke inikeze isicoco sokuthi it's a water crisis city, ukuze sikwanise ukuthi igovernment isincedise isinikeze izimali zokuthi ke sincediseke ekupompeni amanzi, sincediseke ekulungiseni amabhore dase-Epping Forest nase-Rochester ayiwo angakwanisa ukuthi sincedise ukuthi sinike izakhamizi zakwemabhebhe Phumula, Mpophoma, Njube, Nkulumane amanzi. So ke lokhu ke thina ke sike sihlafuna lolu daba namhlanje apho sigcotshiwe, sabe sesithi ke abantu bakithi wena sawuhlekodobho lakoBulawayo, meya wedobho lakoBulawayo, director engineering, chairperson we-finance, chairperson we-future water, the chairperson we-engineering, sicela nike lihambe lindikula liyebona uminister of finance, liyebona uminister of water, liyebona uminister of local government. Sicela bedeclare ukuthi idorobho lakoBulawayo is a water crisis city, ukuze igovernment yeneliseke ukuthi sinikezeke izimali zokuthi-ke sikwanise-ke ukulungisisa udaba lwamanzi lapha edorobheni lakoBulawayo. Lizabona ukuthi ngo-2020 babuya lo injiniya wabo besithi ngukruga. Ukruga-ke iripoti yakhe yayisiyane eka-injiniya wethu isiyane, kodwa-ke kathesi-ke sesibathumile ukuthi uBulawayo ngeke akhontine nangendlela le eyiyo yona kathesi ku-120 water shedding. Ake niyekhulumisana namathi nase kwehluke uzabathuma beyebonayena upresident Nangaa ukuze udaba lolu lulungu, ngoba sike sakhuluma ukuthi hhayi ukuncitsha uBulawayo imali yokulungisisa udaba lwamanzi, it is like declaring a second Gugurawund edorobheni lakoBulawayo.
Izakhamizi kansila ezingaba lokuthukuthela ngokuvalwa kwamanzi okwesikhathi esingaka, ungathanda ukuzichasisela isimo emadamu ukuthi simi njani kahle kahle, iwaphi amadamu asechile njalo iwaphi asebenzayo?
Ngaphesi mbuthi sokurongo akusamanga kuhle edorobheni lethu lakoBulawayo, ngoba in short kathesi ngamafitshane nje ngizathanda ukuthi-ke nginikeze-ke isigodo sikamthwakazi-ke isekhasi yamadamethu. Singakhangela insizwa meyise i-percentage yayo kathesi-ke iku-58.46%. Sikhangele ukuthi i-depreciation month yayo kungaba ngumhla ka-26 February siyidikomishine. Singakhangela inyakulu ku-34.158 ingadikomishina ngo-January 2026. Sikhangele ilowa ncema iku-21.93 engathi commissioner ngo-March 2024. Sesikhangela kumzingwane esisekam decommissioner ngo-November 2023. Sikhangele i-apancema ekade ku-21.97%, izadala ukuthi idecommissioneke ngo-June 2024. Sikhangele imthabezi iku-72.95%, engadecommissioner-ke ngo-year 2027. Why sisenza-ke kube kanje? So ukhangele ukuthi amanye ama-dam that can push us ukuyafika-ke kubo-2026-2027. Ndingakhangela-ke kulethu esithi ngi-water rule, ku-water act ethi rule 21, ethi kumele nibe lenani lamanzi lokuthi nxa izulu lingakela ukuna in the next 2 years likwanise ukuba libe linika idorobha amanzi even kanye eviki even kanye in 2 weeks until 2027. Yikho ke size sejele enjengaleyo. Kodwa-ke isimo sibi eziphaleni zamanzi, sithi-ke Bulawayo njengakathe siyakhuluma izulu liyana sithi imithandazethu namhlanje izwakele nakanika njalo futhi ukuthi uNkulunkulu uze abe sikhumbula izulu libe khona izakhamizi zakoBulawayo zithele amanzi. Kodwa-ke ithe sizabe sisaplaba izakhamizi endaweni ezingafika amanzi lamabhawuza landle ukudingake abanye ama-partners ukuthi-ke besifakisikwanisa ukuthi befake-ke izikoti ukuthi izakhamizi zinceseke nokuthi-ke la besiyawathuma ukahlangale-government bengabuya-ke bendabakuphetheyo ukuthi sincedisane edabeni lwamanzi.